Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Kanjani mthwakazi omuhle onamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 18 kuLwezi 2019 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
intengo yamafutha iveli yaxothana lemali esemsikeni omnyama.
Intengo yamafutha ezimota isikhuphukile njalo.
Ina njenge mudi akwenziwe sathatha idecision lobo funa ukusitshela ukuthi ngisathile zivule uvele watshelwa ngubani.
Abomdeni wenduna uNhlanhla yamaNgwendiweni bathi uNdiweni ulokhe eyinduna yabo ngoba kulamuntu olamandla okumsusa kulesi sikhundla ngaphandle kwabo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Njengenhlala yenza maviki wonke, intengo yamafutha ezimota isibuye yakhwela njalo. Ugatsha lweZimbabwe Energy Regulatory Authority lukhweze intengo yepetulo isuka ku-$16.77 yaya ku-$17.07 ilitha ngayinye. Idizili yona ikhuphuke isuka ku-$17.53 yaya ku-$17.74. Ngamanye amazwi, ipetulo ikhwele nge-$0.30 kwathi idizili yona yakhuphuka nge-$0.21. Ingcwethi ecubungula ezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi ukukhwela kwamafutha lokhu kuzalethela uZulu weZimbabwe ubunzima obuphindiweyo yena evele ethwele gadalala.
Kukhanya intengo yamafutha iveli yaxothana le mali esemsikeni omnyama. Bona bathi bona sebengeza imali yamaphepha le insimbi emsikeni, kutsho ukuthi vele imali yakhona yethathayo kade sebedinga-ke imali yangaphandle. Kuyahlala kunjalo, angiboni ukuthi kanti ilizwe bakithi singaba le lizwe elithi amafutha ayakhwela iviki ngaviki. Kule nto vele engamanga kuhle ephambanisekileyo la.
Nxa intengo yamafutha ikhwela kanje viki ngeviki, intengo yezinto layo iyakhuphuka yini, yehle lawo amafutha njalo?
Lelo liqiniso, ngoba siyazi ukuthi izinto eziningi ezithengiswayo emavinkilini ziyahodwa zithwala ngezimota, kutsho ukuthi abanikazi bezimota bayabe sebefuna ukwengezela intengo yakhona yokuhamba. Amabhasi azakhwela, imijova izakhwela. Njengoba sethile uba umduli incuba ukuthi kuza amabhonus abe khona, kutho ukuthi vele imali intengo ezizakhwela ukwedlela lokho ebizokhona kathesi, ngoba sebekhangelene lawo lokhu ukukhwela kwamafutha lamabhonus azawuza. Hhayi, into zizabheda kathesi, asamanga kuhle.
Nxa ithe yehla intengo yamafutha, intengo yezinto ezitolo layo iyehla yini kumbe yala ikhuphuka?
Osobhizinisi abeZimbabwe akuzange kwenzekale akulambele yenzekana enjalo ukuthi nxa intengo yamafutha engehla bayehlisa, ngoba bona mthetho wabathi bona intengo ababeyivele beyifakile yintengo ehambelana lapha abahote khona abathenge khona. Nxa bengayehlisa kutsho ukuthi nxa sebesiyahoda kawasizi babekwazi ukuthi ukuguquka kwemali yangaphandle kuyaze kumi kanjani. Yikho abasozi vele bakucabanga ukuthi behlise intengo, iyabe lokhu iconga kuphela ixothana le ntengo yedola esemsikeni omnyama.
Ngezinye indlela labo osomabhizimusi kabakhomsulwa kundaba zokukhwela mahlayana kwentengo yezinto lapha.
Vele yabona ukuthi into yakhona vele iyahambelana, ngoba bona nxa ukhuluma labo bayakutshela nje laba amalunga ezethenisisa ukuthi kayisiwo ndaba yabo ukuthi into ziyakhwela. Kodwa mina ngibona ngathi singaze siye South Africa siyakwazi ukuthi i-rand liyabe likhuquka ubudlelwane bakhona le-US dollar, kodwa intengo yakhona kayikhweli mahlayana. Sengibona ukuthi lapha songathi sokulobuhwaba obuthize, ngoba nxa wodwa izinto zakho ngenyanga ephelileyo okuza kwenza ukuthi ukhweze kathe sikwini, ngoba imali emsikeni intshintshile, isintshintshe namhla. So uhulumende wakhona yena okhweza amafutha lo, imithelo yakhona baba iminingi kakhulu iqondelele mafuta labo so business labo abachaya abahlale bechaya luvalo angibona ngathi sokulobucililo lobusela phakathi
umnumzana Rejoice Ngwenya ucubungula ezenotho ibandla le-MDC lithi ukutshabalala komnotho kuveza sobala ukwehluleka kukamongameli Emmerson Mnangagwa kodwa abezanu PF bathi akunjalo ukuhlaziya lolu daba sixhume ilunga lezanu PF umnumzana Belief Gawulele sikhulumele sikamnumzana Nelson Chamisa uDokotela Nkululeko Sibanda onguye osungula lingxoxo
ungabona umuntu engu-president iqakathekisa ukuthi yena ufuna ukwenza into ezifana nokuthi uhambe egqoke isikafu indawo yonke uvele wazi ukuthi kune problem yokuthi akalazi inhlelo eziqondileyo njalo ngiyazi ukuthi uzulu weZimbabwe uyabona inhliziyo uze ubuhlungu kakhulu nxa esizwa kuthiwa umuntu owehluleke njengomnankakwa ukwedlula umgabe uyazi ukuthi umgabe izinto zamomela isikhathi kwaba yisikhatshana kwathatha isikhathi ukuthi into zibe mbi ngendlela eseziyiyo khathesi kodwa umnankakwa vela kumthathela ngansuku zatshwala umnankakwa wehlulekaze ehluleke le zinto umgabe ayengakafazi ehluleke ukuthi umgabe wayesengathi kuthiwa ye ngibulawa ngama-sanction kulabantu abafuna ukuthwala isilizwe nzima kwakukhona umuntu ongakukholwa akubona ukuthi umnankagwa wehluleka lokungenisa abantu estadium ebanika ukudla edlalisa imali yelizwe umnankagwa uthi yena ilizwe lehluleka ukuya phambili lo mngane wakhe uGawule esikhuluma laye lapha ngendlela yokuthi kakwazi kahle kahle ukuthi no nxa ungathatha imali yelizwe uyifake kugadiseni ndizamshini umgabe ubehamba nge-eZimbabwe lo ubaba lo uhamba ngendizamshina zakwamanye amazwe yikubulala ilizwe uvele ukwazi ukuthi ukukhalipha kulutshwane akubona ukuthi isikafu kanjani wena lanxa kutshisa kunjani kubheda uhambe phathanele isikafu umuntu omdala lo usohamba lophawu wena njengembruzi kuyayangisa kuyinto embi ikakhulu nxa kuyikuthi ngalanto ayithengisayo ngabe kathesi kunjalo kukhanya ukuthi umngane kagawula umnankagwa uthengisa ukuthi ilizwe liyaphumelela isikafu sakhe lesasigqokileyo abantu basifuna njengesimboli njengesithengiselo sokwehluleka lokungazi lokuba lengqondo esiphemeyo
uyakhuluma uDokotela Sibanda babagawule
qale ngiphendule okukhulunywa ngesibanda akubahluphayo kwesikafu sikapresident uthena upresident uyayangisa kunjani njani ukhulume konke khonokho hhayi thina kithi akuyangisi kithi ngiyakuncoma kakhulu ngoba kwala kunje unkomo ngizakutshela ukuthi lizwe leli lalwela abadala bethu ngonkomo unkomo wayekambe edwela induku yakhe noma esiya ngapha emhlanganeni induku yayihlala isesandleni kwakuluphawu lwakhe lolwana ayelusebenzisa kusendlala umnankagwa somuntu omncane lwana umuntu omkhulu kakhulu even lati ngizitabo yabona abantu bezigqoka lezi kapu zakuzela lezigqoka ziluphawu lwethu yike kufanele besibonakala khona silandela khonokho la ayekwenzayo simsekela njengomongameli wethu unkomo wayekwenza khonokho ukuthi abanye abantu babezirelishele behambele besethwele begqoka le ngwane zezinyamazana unkomo wayegqoka lengwane zezinyamazana lapha ayengena khona emhlangano akumangalisi lokho kodwa ngaphandle nje kwezondo nje kuphela ekhona ebantwini abathile abayenza nje into zabo zenzondo ukuthi uyazi kuzonda umuntu khona isikava sisenzani kambe shwa siphambanisa ngabuso welizwe isikava isembathe esinjengesikava design asihluphi luto ngitho kuluphawu lwethu lolwana kungalihluphi lani lingayenza okwenu khona ngapho kwe-MDC akula muntu ongakukhuluma wempahla yena
Dokotela Sibanda
ngithi into eyi-1 kumfowethu lapho ukuthi hayi bo ngekele into yakhe leyo ukuthi ebe ezama ukulinganisa umnankagwa lo mdala wethu unkomo mhlawumbe ekukhulu kakhulu leyo akukho nto eyodwa ekumnankagwa engafana nomdala unkomo umnankagwa labomthili bakhe basemva kakhulu elayinini yabonkomo bakubo 1 billion ngokuba semuva vele kakuvuka bafakwa kunkulumo enye ngesikhathi esifanayo asikuthandi lokho ngibone ngani singathukana ngezinye indlela kodwa ukulinganisa unkomo lomnankagwa yikuthuka isizwe asiwekeleni lokho
kothi induku lesikafu akuhambelani babagawule
awuhambelani kwakulwiwa
kuyahambelana kakhulu yinto ehambelana induku lesikafu yinto eyinye yinto eyodwa akulwelweni
ihlamba
leyoumnyane wagwetshelwe ukubulawa elwela ilizwe leli akukho nto emangalisayo khonokho ukugetshelwe ukubulawa yisho nto encane le
kodwa ngesisindo lesimo bayalinganakunabantu
abaningi ababulawa emfoti singekela abantu bekhulumntu ezimbi kakhulu nonoogawule umnankagwa elikhuluma ngaye lo umnankagwa lo elikhuluma ngaye ethi wagwetshelwe ukubulawa asikhulumi ngokugwetshelwe ukubulawa thina sikhulum sikhuluma ngabantu abafayo angithi
yeah
sikhuluma ngabantu abafayo ngegugula hundi sikhuluma ngabantu abafayo ngo-2008 sikhuluma ngabantu abafayo esibhedlela namhlanje abanye abantu bebhizi begathinde zamtshina we cannot continue to talk like this man sikhuluma ngabantu abafayo ngaphansi kombuso kumbe wezenzo zalo muntu esikhuluma ngaye hayi bakithi no we are not animals we are people singathathini esithi we are able to feel for ukuthi mnangakho wagotshela ukufa thina sinabantu abafayo we are people who are actually dead
uDokotela Sibanda lapha babagawule uvelela ekuthini uMongameli Mnangagwa wetheswa amacala okubulala ngabanye ngokunjalo awukwazi ukumlinganisa lo Joshua Nkomo
ngicela ukuthi angizange ngithi uMnangagwa ngimlinganisa lo Nkomo kodwa ngithe uMnangagwa ngamanye amaqhawe ahambayo ngemva kaNkomo ngithi ngesikhiwa be-emulator uNkomo bekopa kunye kuNkomo konke ababekwenza ngithi akumangala ithi namhle fake isitavu uNkomo wayethwala induku ulandela khonoko kwakusenziwa uNkomo kanye
uMnumzana Believe Gawule lilunga lezanu PF ubexoxa endawonye loDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli weMDC uMnumzana Nelson Chamisa.
Direct from Washington, the voice of America.
Igqwetha lenduna yenhlamba baloyi uMnumzana Felix Nhlanhle amaNgwendiweni lithi uMnumzana Ndiweni uyaqhubeka ngomsebenzi wakhe wobuduna lobanje izinduna zenyakatho emaNdebeleni zisithi sezimisile umsebenzi ngoba engakhethwanga ngemfanelo. Izinduna lezi zihlangene ngempela viki zavumelana kulokho zisithi umne wabo kaNdiweni olizibulo nguye omele athathe ubuduna. Kodwa igqwetha likaNdiweni uMnumzana Dumisani Dube uthi kabakunanzi okwenziwe zinduna lezi. AbakoNdiweni labo bathi izinduna lezi kazilalungelo lokungenela endabeni zomdeni wabo. Ustandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele sikhulumeli somdeni wakwaNdiweni uMnumzana Wilson bancinyane Ndiweni.
Thina njengemuli yakwaNdiweni sathatha idecision saqeda sambeka umntwana lokho efuna ukusitshela ukuthi kasile zibulo uvele watshelwa ngubani. I wrote the letter, mina personal ukhuluma layo. Lahamba yedlula ku-DA, yedlula ku-PA, yedlula ku-Chief Council, yedlula ku-Office of the Minister for Local Government. Yayafika ku-President. So sengumgabe by then, ngo-2014. Abakhontestayo, babhala yini labo, bafaka ibizo labo, lahamba na. Kambe ngikhona bezokhontesta lamhla. Kati bona abantu bedinga laba baqale nini ukuba indlu yakwaNdiweni baqale nini ukwazi ngenzalo yakwaNdiweni babuzeni balayini apho abantwana bakabhuti from i-first born to the last born ngokulandelana kwabo ngoba kukhanya ngathi basebesazi kakhulu sebesazi ukwedlula thina abanikazi bomuzi.
Kodwa kulalo luyana udaba olwalukhwezwe emthethwandaba lapho kwaphuma ukuthi ngempela kulomne wabo omdala kulaye njalo kwachazwa njalo ukuthi hayi nguyiso wayethena kumele kunduna kumele kube ngomncane mhlawumbe bakuthathela khona pho ngoba amaphepha emthethwandaba aphuma isitsho njalo kungaphikiswani ukuthi omdala nguphi kumbe omncane nguphi.
Indaba leyana yakhulunywa longbe yangena e-High Court yafika yafeyila wahlala phansi nogogo Masuku Masuku explained everything ngasilalela idodi le
uMnumzana Wilson bancinyane Ndiweni yisikhulumeli somdeni wenduna yenhlamba baloyi uMnumzana Felix Nhlanhle amaNgwendiweni. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi uMongameli Mnangagwa ukwele United Arab Emirates lamhlanje lapho azangena khona umhlangano weGlobal Business Forum on Africa. Iphephandaba leHerald lona lithi uhulumende uzaqala ukuqhatsha ababalisi abazinkulungwane ezinhlanu abafundela umsebenzi baqeda namuhla. Soku isikhathi senu balalele lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salbonani balaleli, sabona umsakazi. Ngiyadana ngilusizi ngalokho okwenzakala eZimbabwe. Ma izanu iyakuthi yona ikhangelele ukuthi abantu siza ubuhlungu ukuze kulunge. Why ubuhlungu bakhona lobo abakhuluma ngabo Zulu mabutho moyo lapha izolo ntambama? Etumele abantu sibili siza ubuhlungu vele khanya into yabo abahlala beyitholeyo belomnangakwa. Why bonwa lobo ubuhlungu buziwa yithi thina abantu esiphansi ngapha? Kodwa bona abaphezulu kababuza ubuhlungu. Kanti sikasuka iFramatshini eSouth Arabia izomthatha umnangakwa eHarare imbisebhula wayombe sanga imbisene futhi le yibo ubuhlungu bakhona elilobo kubuye futhi nansi kathe sisibake bakhuluma ngebudget yemota zayo zama minister landandan why lazo bengakhathi khona phana ukuthi kungabi khona lakho kube yibo ubuhlungu lamalawesizi lawa abatholayo kube yibo ubuhlungu obuziwa ngumuntu wonke ubuhlungu bungabi kithi sodwa ngumdawini lo okhulumayo sebubi.
Ngithanda ukubizwa ngokuthi ngikhuthe, ngihlala eGadadi Village okuyisona isigaba sikababa uShifundiweni uNhlanhla Yamanga. Ngithi mina njengosizalwane salapha intaba zinduna, thina sikhethelwa izanu PF induna, thina induna ngeyethu. Dala sitshelwa ngamadonga abantu bebhinga ukuthi basitshele thina okokwenza ukuthi induna yethu sikhethelwe ngubani. Batsho ngokuthi bona uKhayisa ulwela amalungelo abantu, ngoba bona zinduna zezanu PF abangena ngobuyanga bengalazi imota bedinga izimota sebebona ungazathi kuthiwa sokumele bakhuphe eyethu induna. Thina induna yethu kasifuni layo, njalo induna yethu thina siyayithanda. Nxa izinduna lezo ezebhinga zilamandla okukhupha abantu ezikhundleni kazihambe ziye khupha umnangagwa onguye wabulala abantu bakithi ngegrawundi, njalo onguye osebulela ilizwe kulokuthi basitshele ngokuthi bakhuphe uNdiweni. Thina uNdiweni kasifuni laye, kazange abekwe ngumnangagwa, kazange abekwe ngumgari. Bathe vele 1980 amabhinya lawa bethatha ilizwe, bavele bathatha ilizwe evele uyise wakhe eyinduna. Uyaziwa induna kazibekwa ngayizanu PF, akuqalisi ukuthi kube lezinduna ngenxa yezanu PF. So nxa induna zebhinga lezo zilamandla okukhupha umuntu esikhundleni azikhupha umnangagwa oduba abantu.
Ngiyabingelela emsakazweni Studio 7 okhulumayo uMalesi Chisayo uphumalapha eCholocho ward 8 eBambanani. Esami isicelo msakazi ukuthi cela ukuthi izame ukuthi sitholele inamba zamakhansila wonke nje jikelele aphethe ezigabeni zakithi, kube yiwo mhlawumbe esikhuluma lawo lapha siyizwe ukuthi kahle kahle yini ndaba yenzayo bona abawenzela wona umphakathi wakithi, ngoba nanku bavotela phela kodwa asibaboni, sibagcina nje bekhankasa lapho. Kusuka lapho asibaboni ukuthi benzani emphakathini. Liyeke le ndaba leyi nje, sami isicelo nje le ndaba yabogawule leyi labochuma lezi zisibuhlungu kakhulu, ngoba indaba azikhulumayo nje into ezingelangqondo. Angazi ukuthi kahle kahle bathengwa ngani, baphiwa malini, abantu bababona bahlupheka. Asilamgodi, siyafisa ingabe kuthiwa amakhansila asigebhela amadamu nje, noma ugovernment uyahluleka kunye asilasikhali into eziningi, manje izifuyo ziyafa. Asilamanzi, ma bengasigebhela nje amadamu ezigabeni zakithi, bahambe ngamalayini ngamalayini begebha amadamu. Lokho singakuthokozela kakhulu, ngoba kuningi vele siyakwazi ukuthi lo hulumende azehlulekela. Esami isicelo siyilokho nje ukuthi sicela lisifunele amanamba amakhansila esike sibe yibantu esixoxa labo. Simancane ngendaba yokugawa lesi sizuzile umbhedo wabo lakochuma.
Njani balaleli okhulumayo, ngugcinekile Zikhali wakoyingwe esigabeni sakompoyi. Ngihlala ngisisa nje ogawulala odinga umuziphuthi, abantu nje abatshiyetshiyeneyo bekhuluma lapha kwistudio 7. Manje ogawula babe bekhuluma intando yabo, berasa mpela kutshengisela ukuthi kuzanu bayasutha, bakudlayo kukhulu kuzanu she bayasutha. Thina abantu sisokola, silamba kathi sendlala, kuyalanjwa inkomo siyafa, amadonki kuyafa, kuyacuba. Bona khona ngale kibo kusho ukuthi izinto sibahambela kuhle. Ezanwini bayasutha mpela, kutshengisa ukuthi bayasutha kanye labodinga umuziphuthi. So thina esingalalutho esiludlayo kuzanu siyalamba. Manje bona bakhuluma intando yabo abayithandayo, bekhuluma nje ngendlela yabo abafuna ngakhona. Sinjalo thina esigabeni sethu kompoyi lapha esibhedlela sakoyingwe, lesikolo sakoyingwe yakulamanzi. Siyahambe sibhedlela khona ngale sekha amanzi emfuleni, sihambise esibhedlela ngesigaba ngesigaba, abakoyingwe abakompoyi kithi ngapha. sithuthele amanesi amanzi, siphinde sithuthele lamatisha amanzi. So asonto esijabulisayo sene sibona kibo kusho ukuthi kubahambela kahle. Thina ngabe isikole zethu asilamanzi, amatisha aphiwa yithi amanzi abantu, ngoba abantwana babe besezikole befunda. So kuyabekwa ilanga ukuthi ngelayo lingaka ngoba sisebenzi food for work. Sisebenze futhi for week kusho ukuthi ngelanga kuyabe kumele siyilanga le futhi for week kumele sisebenze kuyahle kuthe khona lizasebenzela esikolo. Sisiyakhela amatisha amanzi, sikhela la manesi amanzi. So asonto e-right nale ukuthi bona bebe bekhuluma ngani babona kutshe sothi basutha ba-right. So hayi kunzima eZimbabwe la awuhambi kahle.
Labo ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko mlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Likhumbule ukubana nxa lirekhoda libe sendaweni ethuliyo engelamsindo ukuze lizwakale kuhle. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapolisa kwele Iraq adubule abulala umuntu oyedwa izolo njalo alimaza abangamachumi amathathu ngesikhathi betshengisela besola uhulumende. Indunankulu yakwele Iran u-Ayatollah Khamenei uthi usekela isinqumo sikahulumende walelo lizwe esokukhweza intengo yamafutha ezimota. Sizigqibe ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Ukuphenywa kwamacala etheswa umongameli Donald Trump kuyaqhubeka liviki njalo kuleziphathamandla zikahulumende ezibizwe lidale leCongress ukuthi zize kupha ubufakazi. Ezinye iziphathamandla zikahulumende ziphe ubufakazi bazo ngeviki edluleyo. Umongameli Trump wetheswa amacala agoqela elenkohlakalo lokufumbathisa ngemva kokumisa imali ephiwa ele Ukraine ngelemelika esithi ele Ukraine kumele liphenye imisebenzi yokungethembeki athi yenziwa ngoncintisa kukhetho lukamongameli umnumzana Joe Biden yena olilunga lebandla eliphikisayo emelika elamademocrats. Kambe iyoza lankomoni? Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efihle Lancube.
Into okumele siyikhumbule ukuthi indlela okubhalwe ngayo lokho esithi impeachment nxa kwakusenziwa yilaba ababhala isisekelo sombuso seMelika ekwathiweni kweMelika khonale emuva, bakubeka kwaba yindlela yokuvimbela upresident ubugebengu. Babesuka ekubusweni yinkosi elamandla angapheliyo, elamandla aphelela khonale ezwini ontando kayithikiswa owenza kuthandayo kuso sonke isikhathi. Basebedala-ke indlela yokuvimbela lokho bathi ugatsha lwephalamende olungaphansi okuthiwa i-House of Representatives isingethisa upresident icala elithile abakubalayo ukuthi i-treason, i-bribery, high crimes and misdemeanor ngolimi lwabo lwe-constitution. Abese siyathonisiswa kusenethi ibe yiyo emkhiphayo ngokwamacala abethuse yile nkantolo engaphandle. Ngokunjalo kumele sikunanzelele ukuthi i-political process kayisiyo nkantolo. UZulu kuyadingeka ukuthi aveze sekela lolo daba. Ukuya-ke emphakathini, kusiyakhulunywa emphakathini, kuyindlela yokuzuza abantu ukuthi balandele baluvume udaba lokususwa kukaTrump esikalweni.
Nxa libukele lani khona ngapho eZimbabwe okwenzakalayo ngalolu daba, bathini abantu?
Abantu babukele ukusebenza kwelizwe ngendlela efaneleyo. Babona ukuthi kakula president onguntando kayiphikiswa kwelemelika. Bayakuthanda khona lokhuyana, bafuna ukukubona kusebenza ngapho. Bayakhala kabantu ngephalamende ethu engelamazinyo, engalumiyo, engenzi lutho, eyekela upresident esenza lokho akuthandayo. Basebefisa ukuthi ngabe kuyenzeka lalapha kithi, iphalamende ibe lamandla, ivimbele ukuqhathazwa kwamalungelo abantu, upresident abe ngaphansi ngaphansi komthetho njengaye wonke umuntu. Kuyisifiso sabantu ngabe bona khona lokho kwenzeke eAmerica ukuthi lakithi ngabe kunjalo.
Abe bandla lika Trump ama Republicans bayajama bayakuphikisa lokho kuzanywa ngama Democrats. Ubona izala nkomo nemaphetholweni lapha.
Kuyacaca ukuthi uTrump uza impeachwa, uzabekwa icala lonyaka kumbe umnyaka lwana uqala olandelayo ku-House of Representatives. Akusela question, akusela mbuzo kithi esikhangela ukufakazwa kwethulwayo. Umbuzo osusele ukuthi bazazuzakala yini abakusenate abangama-Republicans ukuthi bamgwebe akhutshwe esitalweni. Okwakhathesi kasikababoni besiya kulowo mango basemekude. Kanti-ke singakhohlwa ukuthi kuzamele nxa ngabe icala leli lisiyafika kusenate baqale bahlale phansi bavume ukuthi lidluliselwe phambili, kumele bali-adopte ngemajority ama-senators. Basho ukuthi hhayi singalalela, singathonisa udaba lolu. Baselakho ukuthi bale ukuthi balithonise khona laphana lufika kibo. Yingakho-ke ama-democrats esenza ukuthi uzulu abe nguye ofukayo. Kulokhu kuthathwa ukukhangela ukuthi abantu ngabe balusekele okungakanani udaba lwakhona, ukuze ama-republicans angama-senators ethuke avume ukuthonisa. Athi angavume ukuthonisa amkhiphe. Ngaye ngasamkhiphanga, abantu bathi hayi ligcine umuntu oyisigebengu, bakhiphe lawo ma-senators. So ama-democrats yikho lokho akuzamayo afuna kwenzeka. Kodwa kangiboni okwakhathesi ukuthi ama-republicans afika i-2/3 asesekhona ukuthi angamkhipha uTrump. Ngibona hayi abakafiki lapho.
Umnumzana efidlela Ncube yincwadi ecubungula ezombusazwe. Jana elisitumela zona khona pa inkundleni ye Facebook kulo Arthur Khumbu Ncube uthwena Morning Nkomo, uThembani Jiyana uthwena Mr. Nkomo, sicela likhiphe lo muntu ofaka izinto zakhe lapha ezingahlangani lohlelo. Nizamkhipha, nizambona ukuthi mbani ke lapho Jiyane. Kuzoba lo Vanele Nkomo uthi wena uNdweni Nkomo bayabona ukuthi uba ngulonyovu embusweni woncindezelo. Sikwele Changane kophunyuka Lupane. Regina Masina is watching. Innocent Anyon, wena uthi wena ngilalele mfowethu. Umehlo kaZulu uthi I'm sorry, ingoma yemnandi kakhulu yesigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Intengo yamafutha ezimota isibuye yakhuphuka njalo. Abomdeni wenduna womnumzana Nhlanhla yamaNkwendiweni bathi uNdweni ulokhe eyinduna yabo ngoba akula muntu olamandla okumsusa kulesi sikhundla ngaphandle kwabo. Likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-7:30 ntambama phela. Mina lani sibeni sonke kusasa ekuseni ngasikhathi sinye 6:30. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo. Bitshone kuhle.